kungaba lodlakela impela ngoba nxa sibona i-conference leyana ebizwe ngama-war veterans basuke bathi bona laba abaphikisayo bavele basebenza le eMelika njalo siyazi ukuthi i-ZANU-PF nxa ivele isenkingeni igijimisa lapho kwehle khona so izizalwana zasemelika ikakhulu kusiya ku-court case le ekhona nxa kungabe kuphuma umphumela abangayithandiyo abantu be-ZANU-PF kungaba lodlakela olukhulu kakhulu ngoba siyawazi ukuthi ama-warvet bazazama ngazo zonke indlela ukuthi bebonise sengani i-America ilakho ekwenzile ukuthi khona abantu laba impumela ibe njalo njalo siyazi ukuthi khona basole utentaibiti basola noshamisa bathi basuka badinga ukuthi khona i-America ilethe lokhu esingathi thina ama-sanctions siyazi ukuthi lokho bakwenza bekwazi ukuthi khona i-America vele yona ayifuni ingafuni ukuthi izizalwane zazihlukunyezwe njalo bayayithusela besenzela ukuthi abantu base-America benze lelo lingathola asebelenzile kodwa siyakwazi ukuthi khona ye udlakela lungaphuma sibili
ye kodwa lokho okwenziwe ngele-America singathi kufanele nje yinhlala yenza kumbe kuyatshengisa ukuthi alithembi ele-Zimbabwe
ye kuvele kunjalo angithi siyazi ukuthi khona kuthe ngemva kwempumela yokhetho kube lodlakela abantu babulawa 7 abantu babulawa i-America ikubonile lokhuyana njalo isanda ukuthi ikhiphe umthetho owezidera oletha la ama-sanctions okubonisa ukuthi vele i-America vele nxa ibhekele eZimbabwe ilithatha njengelizwe leli okungelamthetho and siyazi ukuthi khona indlela abacabanga ngayo ayikho khatshana kakhulu ngendlela iZimbabwe i-government eziphatha ngakhona nxa bengadubula abantu babo betshengisela nje emgwaqweni bangayenzani abantu bemelika nje abavele bengelandaba labo nxa bedubula abantu babo betshengisela so i-America i-right ukuthi khona yenze leyo esingathi i-travel warning izama ukuxwayisa izizalwane zayo ukuthi zilimuke ngoba eZimbabwe vele ngesikhathi lesi kuba unstable singathi thina akuhlalisekanga kuyenzeka noma yini ikakhulu nxa impumela ye-court case le khona lamhlanje ma ingaphuma ingahambi ngeZANU-PF
ubona kusenzakalani umthethwandaba ungethula isinqumo
bazalichitha nje i-application le kodwa ingaphuma isithi iZANU-PF iwinile akula nto ezenzakala kodwa ingaphuma ithi uchamisa i-application yakhe iyaphumelela kuzobalo nevalezi singathi udlakele uzoba khona luzasuswa njalo lusuka kufom ama-veteran abe-ZANU-PF liphinde lususwe futhi abantu be-MDC abazabe bethengisela emgwaqeni bazabe betengisa bejabulile kodwa nxa bejabule benjalo abe-ZANU-PF bazamngenela bezame ukuthi bebone ukuthi bebonise ukuthi i-MDC ibandla eligcwele nje ukuganga.